Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 26 zimandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ixuku lesi-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla leli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho.
Ahamba futhi ayenza the same thing ukuthi abe ngiyedwa, it will be difficult to say in the past. So kungekade senzakala ngasezikithini ase ngelaphathi kungela-idiology kulandela umuntu oyi-one obesesiba yi-brand edlula iphathi.
Uhulumende ubika ukuba kulabantwana abedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangayi esikolo ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ngesikhathi lababalisi labo bekhala ngeholo elincinyane.
Uhulumende wehluleka ukuzinikeza umlandu okuzisekelo sombuso wokuthi imfundo yomntwana ikhokhelwa nguhulumende.
Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osufakelwe impahla yonke abayisebenzisayo.
Izinto ezinjengama-spectacles, izinto ezinjengama-package brailler sivela phandle kwelizwe. So uzenza ukuthi abantu abaningi abakhubazekileyo bengakwanisi ukuthi labo babe nempilakahle engcono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ixuku le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla leli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho. UChamisa wazise izolo ukuthi usisuka kubandla le-CCC esithi selingenwe impehla. UChamisa kavezanga ukuthi usiza kwenzani. Kodwa kunsukwana esanda kwedlula kuphume imbiko ethi uChamisa useza khokhela ibandla elithiwa Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ, njalo kuthiwa lizasebenzisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Kumbiko wakhe olamakhasi alitshumi lantathu 13, uChamisa uthi uChabangu wasetshenziswa ukubhidliza ibandla le-CCC kodwa kakhulumanga ukuthi amalunga ekhansili edalele iphalamende le-senate aza kwenzani ngokusuka kwakhe. Kule mbiko ethi abanye sebetshile sebetshengisele ukuthi bazatshiya izikhundla zabo ukuze balandele uChamisa. Sixoxe legqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ama-members of parliament i-CCC, vele i-CCC ayikoChamisa and uChamisa akayisho i-CCC. So people will come and go, but i-CCC will remain.
Manje njengoba kuyaba kungasela mkhokheli, kule mizamo yini ukuthi kuyenziwe i-Congress kumbe kube lo mkhokheli ozaba interim?
It's obvious because it's an institution. Yikho phela into kaDisuku ukuthi in the meantime ukuthi umuntu angabesekhiya kuthalete ku-infraction, it meant ukuthi vela kula institution. That's the reason why ku-SG was saying ukuthi no, they need for ukuthi abantu babuyele ku-2019 ukuthi kungaba le situation enze, it's good ukuthi kuphume ngendlela leyo. You can imagine if the worst could have happened, if the party would remain in disarray. Kwaziwa ukuthi uvayisi ngubani, ubani ngubani. So there was never an institution that was going to be built based on mere culture. So yikho kungaziqakathekile ukuthi into leyibanje ukuthi kungahamba umuntu ezane ungazalibe ne-crisis.
Manje njengoba kusokwenzakele ukuthi uyasuka umsekeli akwazi ukuthi ngubani lenye inkokheli, kuzahamba njani?
I-party isizungu, we say it, isemakhosi ngalo ukuthi isizungu
Ito chikulungisa konoku. Aza hambe kathezi. Ahamba futhi ayenza the same thing ukuthi abe ngiyedwa. It will be difficult to say in the past. So, into kathi senzakala kathezi ukuthi, ake ngala party ngala ideology. Kunandela umuntu eyi-one. Ebe sesiba yi-brand edlula i-party. So, kathezi a statement is going to be issued by the leadership yet supposed to be in few hours time. And then everything will be back on track.
Manje nxa sikhangela kini lina ebezomthetho kuyini elikwenzayo ukuze kungabi le ngxabangxoza ebandleni?
Well, ibandla kumele libe le-constitution ecacayo, ibandla kumele libe le-ideology, it should be an institution that's different from an individual. So that kungazi ukuthi situation yenje in terms of the collective constitution known by ama-members ayo ukuthi kufuze ibandla ngendleleni. And by creating a voice njengendlela yingabekade sikhona. This has been a very, very dangerous situation for any institution, including institution.
Loke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende ubika ukuba kulabantwana abedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ngesikhathi lababalisi labo bekhala ngeholo elincinyane. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi izinga lemfundo elizweni ebelikhwabithwa ngamanye amazwe lehle kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Atuz umnumzana Themba Kuye Moyo.
Mina njengeZimbabwe sibhekane lohlupho olukhulu nxa sikhangela indaba yezemfundo. Okwakuqala iholo lababalisi liphansi, okwesibili uhulumende wehluleka ukuzinikeza umlando okusisekelo sombuso okuthi imfundo yomntwana ikhokhelwa nguhulumende. Ngifuna sikukhangele kabanzi lokho kwinto ngoba nxa sikhangela iholo lombalisi, umbalisi ekhonona khangele isimo sezikole esiyiso. Izikole ezinye kazilababalisi abayeneleyo ngokwakuqala, ezinye izindawo zokufundela kunye lezindlu zokuhlala ababalisi kazikho. Kodwa isisekelo sombuso ku-Section 75 sinemgceki, ikhuluma ngokuba kulilungelo lomntwana ukuba athole imfundo ekhokhelwa nguhulumende. Abantu nxa bekhangela imfundo ekhokhelwa nguhulumende bakhangela ofis. Akupheleli lapho, kuphelela izidingo zokuthi umntwana afunde phecelezi ama-learning material, izidingo zokuncedisa umbalisi ukuba enelise ukufundisa abantwana kuhle esikolo akiso phecelezi ama-teaching materials. Zonezi izinto zonke zidinga ukuthi laba bathi bayabusile izwe bakukhangele bakunanzelele ukuthi akulalizwe kungela muntu ofundileyo, akulalizwe kungafundi. Ngezinye indlela isikolo siyinsika yezinto zonke, imfundo iyililifa elikhulu. Kodwa-ke thina kathesi eZimbabwe nxa sikukhangele sikhangele umbalisi, sikhangele izikolo, kangele indlela uhulumende anikeza imali nxa esenza uluhlu lwezendlela yokusebenzisa imali yelizwe ibhajethi, i-education kayinakwa. Kodwa kuyiyo kumele ikhangele izinto zonke. Thina njenge-Atuz sithi uhulumende kanikeze konke alakho kwezemfundo ukuze iZimbabwe ibe iZimbabwe enhle kumnyaka elandelayo.
Manje njengoba izikhalazo zenu zikhanya zingafezwa nguhulumende, kuyini elikukhangeleleyo ukuze imfundo ithuthuke?
Abantu nxa bekhangela Chris ngendlela okwenzakala ensuku zonke, uhulumende kalani nezinto esizikhulumayo. Kodwa sikukhangelayo thina sikhangela ukuthi umzabalazo kasonto yosuku olulodwa, umzabalazo kasonto yabantu ababili. Singababalisi sinje sibhekane lohlupho olukhona lweholo, lohlupho olukhona lwemthelo, lohlupho olukhona lo kuwa kwemali yeZimbabwe, i-RTGS eyeholwa izisebenzi, uhlupho olukhona olwe-inflation lokuba kukupuga kwentengo yezinto ezitolo ngempela ngempela kunzima kumbalisi kodwa kumbalisi umuntu okhangela izinto ngendlela ezinene sikhuluma kanje izolo mhlaka 23 sibhale incwadi eyazisa uhulumende ukuthi njengoba sasinikeza umbiko wokuthi kakhangela iholo lethu kakhiphe imithelo le yaseyifaki kasiphendulanga kusitshaye indiva usitshaya indiva nje mhlawumbe uthi kudlulile akudlulanga ababalisi ikakhulu abangaphansi kwenhlanganiso ye-amalgamated rural teachers union uhulumende simfakele induku emqubeni amalungiselelo esiwenzayo kade sisixoxa la malunga ethu wonke sikhangelele lokungenisa abanye ababalisi lezinye izisebenzi uhulumende welizwe lezimbabwe kumiswe izisebenzi izisebenzi zingavuka zingasebenzi izinto zonke kazihambi
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala AR2s. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osufakelwe impahla yonke abayisebenzisayo ebalisa amangilazi okubona amabhuku alotshwe ngemitshina ye-braille ngitsho le mitshina yakhona. Okucunule iningi ukuthi imali yomthelo lo ibikwa ingeyokuthengela iziphathamandla zikahulumende izimota lokuzibhadalela indleko etshiyeneyo. Inhlanganiso zabakhubazekileyo zithi abantu abakusimo lesi elizweni lonke jikelele bedlula isigidi esisodwa i-1.4 million. Umthelo lo waziswa ukuthi uza kwethulwa nyakenye ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho esethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget. Sixoxe lolwela abakhubazekileyo umnumzana Masimba Kutjera uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngingathi mina ethule ibudget lakhe ngomnyaka ophelileyo ubaba uMthuli Ncube wasithembisa sibili thina abantu abakhubazekileyo ukuthi uhulumende obezayenza wonke ongenza ukuthi abantu abakhubazekileyo babe nempilakahle engcono. Ngibona nje ngani ubhadala i-15% VAT kumbe umthelo lo owe-15% ukhanya nje ngani ulwisana ngesithembiso lesi ngoba abantu abaningi abakhubazekileyo uzananzelela ukuthi ngabantu abangelamali njalo uzananzelela njalo ukuthi izinto abazisebenzisayo ezinjengama-wheelchair izinto ezinjengama-spectacles izinto ezinjengama-Perkins Braille sivela phandle kwelizwe so uzenza ukuthi abantu abaningi abakhubazekileyo bengakwanisi ukuthi labo babe nempilakahle engcono okufunakala kumbe okuthenjiswe nguhulumende
manje libona ungani kuyalungiseka yini ukuthi likhulumelane lehulumende ukuze angafaki umthelo onalo
silethembele ukuthi nxa iParliament sivula laphana uzaba lenkulumo ezaba khona phakathi kwama-members of parliament lo mphathi ntambo ukuze abone ukuthi umthelo lo uzalimaza sibili abantu abaningi njalo silethemba lokuthi ama members of parliament bazakhuluma njengokukhuluma abakwenze befuna ukuthi labo babe lezi mota ezingabhadali ijuti. So siyakhuthaza ama members of parliament ukuthi basimele lele njalo njengabameli bethu.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo labakhubezekileyo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Manje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, ngiyelele ngikontenti ukuthi lichona njani basakazi. Sacho thina sathi khona iBulawayo isiphenduke yaba esemakhaya. Abantu sebethwala amanzi ngezigubhu, sebesiyafolela amanzi ngezigubhu. Abantu abasemakhaya sebengcono kakhulu ngoba abanye sebelawa amanzi sebadonsile emathephini bafaka emzini yabo. Kodwa ngalesi sikhathi ngo-2023 kuze kuthi i-government iyathuthukisa isigaba, iyathuthukisa idorobho. Imigodi iziborani ayayayayay osimithi bachiya abantu belamanzi beflatsha emathoyilethi kubonakala ukuthi kukontuthu ziyathunqa. Kodwa manje abantu sebesehlala emakhaya, abantu sebethwala amanzi ngezigubhu, hayi lokhu kunzima lokhu. Futhi asazi-ke lowo Chabangu wakhona obonakala ejabulela ukuthi izano kube yiyo iparty iBulawayo lezi bhorani zakho Chabangu, hayi lokhu kunzima lokhu. Kwakithi lokhu amazwe amanye athuthuka thina kithi khona kugetsha iziborani edropping. Uchabangu wasenza shem. Angazi ukuthi uChabangu injongo yakhe kuphi. Angazi ukuthi uChabangu uzatholani phezu kwalokho okwenzayo. Njengoba wazihlalela nje mhlaka 27 sekuthemba labombuso labo Albert Mhlanga wazinikeza izikhundla wazikhetha uChabangu wathi ungu-SG. Hayi lokhu kuyadanisa lokho. Kukamanye amazwe uChabangu labo bebavotshwa lapha.
Studio 7 siyabingelela. Yazi yonke into esisenziwa izano manje sisegcikeni njengemuva yembuzi. Sibona umhlaba wonke ziyihambi lezano bafuna ukuthatha imali ye-TPC beyinikeze uChabangu. Uchuma le nto ayikhulumayo uyaphupha emini langathisa ukuthi yena kade ezowina kulo osteoporosis. Bakhiphe i-osteoporosis bangoba befuna ukumfaka yena njengomuntu lwana ofakwayo nje wangeniswa nge-tekto ngoba sebesihlulekile ukungena koBulawayo nxa ukuthi laba abantu abasabafuni sebexothwa abasafuneki sebefana ezintshanzi ezinukela abantu. UChabangu wenza i-fraud. Fraud ayenza ayibonwa umhlaba wonke. Amakhoti ayamfeva. Into esekugcikeni nje ebonakalayo ukuthi kwenza i-fraud. Le nto iyaqala nje ukwenzeka emhlabeni wonke lo jikelele ukuthi amakhoti ayenza i-fraud ebonwa umhlaba wonke igcikeni nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ingungutwanga isikhala kakhulu sizadabuka. Abadala batsho njalo. Njalo ayikho iyaphapha yangahlali. Ngiyabonga ngumasenga lapho.
Malanga Nkomo ekhuluma Studio 7 linjani ikhuluma lomncedisi Chuma. Malanga Nkomo yekela uba lamanga ukhulumende okhona umncedisa ngaphelizane we nguye vele uyazidilwa ndiwe uncedisa kukuphi akancedisi ndawo nguye vele ebulalayo ungathi benze ipahlamukela uhulumende yini ayenza uhulumende wakho isidilwa lingapha. Malanga Nkomo ukhulile ngumuntu omdala afunda ukukhuluma iqiniso wayelithanda ukugogo sintezi kwasi into erongo yiphi ngabe kalikokuzani ngabe liyathi ukuthi uhulumende uyisidlora sizinoba likuzani sapota nezanikamti ezilamangazi vele ngiyoluyisa idola kezidlulo. Malanga Nkomo ufunda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala okhulileyo abokho ukhuluma into zamanga la.
Injani bathakazi abahle nonke ngezindawo asiboneni-ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni wona lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa asebenzi ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo obusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhothi abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo ontando kayithikiswa ungathi leli lizwe ngelabo akekho othi yena ungunkulunkulu ukudlula phezulu ilizwe lelingelethu sonke nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya ayokuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi so makunjalo wonke amajaji lamakakhishwe kufuneka amajaji amasha afundile maningi amajaji abantu abafundele lo msebenzi ayokuthi abayekho ezweni lakithi sinabo abantu abafundele lo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe hayi lokho abakwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke kufakwa abasha ikuso luba indaba yethu yamakhodi
sabingile siyabonga angiboni ukuthi ngabe kwabusa i-TCC kuzofika namhlanje kumbe kusaqala kwabusa i-MDC yabothwa ngirayi ngabe kuthiwa abantu baphela ngikholera elizweni ngalindlela esimanga ende ngabe kuthiwa abantu babulawa isomiso amanzi awekho kusehluleka ukudonswa amanzi kuzambezi la eduze kobulawayo ngale kuze kube manje kubusizano izano ayikhandi mathuba omsebenzi abantu abasebenzi abantu bonke bangotsheketsha bagubha igolide yonke indawo esigodini lana ngamagodigodi bagubha ngisho lasemgwaqweni ngisho lakuphi umhlabathi wonke ugeleza uyovala oncema labana amadamu awasela manzi ngayo le ndaba yezanu PF kwehluleka ukugaveni ilizwe lokuthi bona bafuna ukubusa ngenkani behlukumeza abantu kodwa intipho ngokubantu ngeke bethembisa abantu ukuthi bazabanika i-free education manje isikolo siyimalini e-primary makathiwa umntwana emakhaya ubhadala $20 umzali wakhe engasebenzi engutsheketsha wegolide kuthiwa yiphathi yezanu PF kumele iqhubeke ibusa yini na ngiyababuza obelief gawule labona umalakhi nkomo bonke izikhulumeli zezanu labo angilusonsibanda ngoba vele umunye umuntu abe ungumcubungulo wezombusazi kodwa eyisikhulumeli sezanu bonke labo ngiyababuza ngicela bamphendule ukuthi bathi izanu ibanceda ngani abantu bezimbabwe kumele ibabuse ngenkani siyabonga
litshona njani njalo litshona njani njalo unyathi kakhathali wakithi utshisekile ngento eyenzakala ezimbabwe Studio 7 sezitshintshile istori sokubuya ama-voice note okuthi usisi utshonile sebefaka ama-security abantu bezanu empilo kanti abantu bezanu into abafuna ukuyibona yini ngempela sebefuna sibulalane phela mpho isithini yikho sebekufuna sebefaka ama-security ukuthi usisi lo engavakatshelwa thina besifuna ukuncedisa usisi wethu ogula esibhedlela olimele olinyazwe ibhasi omuntu wezanu usage ya amabhasi abantu bezanu nalalo ananzelele ahambe engahambanga angeke libe libulala abantu bakithi alikhathali labulala abantu ngegugurawunde futhi amabhasi abulala abantu imigwaqo alifuna ukulungisa abantu bezanu manje sekutshintsha istori sokuthiwa usisi uyagula ngengqondo egula ngengqondo zanu usize ekhuluma iqiniso ukuthi ucela uncedo sifuna usize usize abantu bakithi baya esibhedlela empilo labantu bayesiza umuntu ogulayo uyalelwe bayalela ukungena esibhedlela yazi ukuthi abantu bezanu bengasijwayelekani into endlela sebesenza ngakhona sebesinyathele silenyela ngiyakutshela into le ngizongithatha engathi ngiyahlanya ekhanda namjombe lami ngizothi ngiyahlanya ngiyilida kanje ngilida mina yeprotest group into le izolida to an extent yokuthi kuvuke into ezimbabwe we are not going to allow this we are not going to accept this mina ngakho engazosithatha ngokungcola thina engalinga sithathe ngokungcola lo baba lo abantu bayapha ezibhedlela abantu batshona everyday ezibhedlela akulamaphilisi akunani akunani umuntu uma kuthiwa umuntu ulimele uqamuka ispinal cord ulinyazwe ibhasi lesayizi uthi uyile u-CAG waye bethi umuntu loyo uyagula ekhanda bengabo simbuluzela thina igolide leli abambuluza ngalo lalilelwa ngonkomo leli babe ngeko and unkomo alilethi ilizwe leliya izizukulwane zakhe eziyithi siyaliletha back
Studio 7 ngiyajabula nami ukungena kunina ngibukwazi ukulipulisa ngiyalalisela impilo enhle ngo-2024 mina igama lami uPrince Nyathi wesabelweni saseGwanda eMafuru ngokuhlala ngihlala eMzansi njengamanje bengithanda ukuthi ngihlale phezu kodwaba engulona ngiyangicela ukuthi ukuze uhulumeni waseZimbabwe abise isidima seMathebeleland Studio 7 sicela basifisele uRadio 2 wethu uMontrose Studio obulawayo sizobona ukuthi uhulumeni wezanu usihloniphile ngiyabonga kakhulu Studio 7
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo elingasithumela khona iWhatsApp zithi zona +12024650318 lisithumele imilayezo engedluli 2 minutes siyabonga
Email Melika elabantu abanengi abayakuyo bevela kwamanye amazwe ikhangelane lodwa lokwanda kwabantu abangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni. Ngenhloso yokwehlisa inani labangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni, iMelika isithatha amanyathelo okumisa ukungena kulelo lizwe kwabantu ngokungekho emthethweni ngasikhathi sinye iqhelisa indlela zokungena elizweni okusemthethweni. Sesiqalile ukuthatha izinqumo zokuthi senelise ukuphangisa ukukhupha labo abangena ngokungekho emthethweni, kutsho uBlas Nenez Neto, umsekeli womphathi ntambo obona ngemithetho yemingcele kanye lokungena eMelika kwabantu. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasameleka ngokungekho emthethweni baphangise ukuhlangana nalesigwebo sabo. IMelika elabantu abaningi abaya kuyo bevela kwamanye amazwe ikhangelane lodubo lokwanda kwabantu abangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni. Ngenhloso yokwehlisa inani labangena kulelo ngokungekho emthethweni, iMelika isithatha amanyathelo okumisa ukungena kulelo kwabanye ngokungekho emthethweni ngasikhathi sinye iqhelisa indlela zokungena elizweni okusemthethweni. Sesiqalile ukuthatha izinqumo zokuthi senelise ukuphangisa ukukhupha labo abangena ngokungekho emthethweni, kutsho uBlas Nenez Neto, umsekeli womphathi ntambo obona ngemithetho yemingcele kanye lokungena eMelika kwabantu. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasemelika ngokungekho emthethweni baphangise ukuhlangana lesigwebo sabo. Kuqakathekile ukuthi sisenza lokhu sitshengisele ukuzinikela ngokupha abantu amathuba okuthi benelise ukungena kuleli ngokusemthethweni. Lokhu kugoqela uhlelo lwethu lwe-CBP, Customs and Border Patrol, One Mobile Application, oseluvumele inkulungwane nenkulungwane zabantu ukuthi zithole amathuba okungena emingceleni yelizwe. Kugoqela njalo ezinye inhlelo zethu eziphathisa izizalwane ze-Cuba, Haiti, Nicaragua, le-Venezuela. Uhulumende weMelika uqhuba uhlelo lwesikhathi eside olokulungisisa udubo lokungena kwabantu eMelika ngendlela ezingekho emthethweni, kutsho umsekelo wesiphathamandla esibona ngehlelo zeCentral America, Cuba kanye lokungena kwabantu elizweni uMnumzana Eric Jacobstein. Ekupheleni komnyaka owedluleyo, uMongameli Biden wazisa ukuthi sebefake eceleni imali efika phose $485 million eyokuphathisa iziphepheli abantu bokuza kanye labanye abadinga usizo. Esifuna ukukwenza ukulungisisa indubo zokungena kwabantu elizweni ngendlela eletha ukuhlaliseka kwabakhangelane nendubo lezi, okwengeza indlela ezisemthethweni ezokungena elizweni, ukuthuthukisa imithetho yokungena kwabantu elizweni kanye lokuphathisa kundubo ezenza abantu basuke emazweni abo besiza eMelika. Phezu kwalokhu, amahhofisi ethu afinyelelwa ngabantu lula, enza ukuphathiswa kweziphepheli kuphangise njalo esipha imibiko kunhlelo zokuphathiswa kwabantu, ukubambanisa izimole kanye lokuqhuba inhlelo zokutholisa imisebenzi ababhekane lodubo lolu, kutsho uMnumzana Jacobstein. Umbiko wethu ucacile, sebenzisa indlela ezisemthethweni, hathi ukuthatha uhambo oluyingozi uzama ukuchapha imingcele ngokungekho emthethweni, ngoba sizaqhubekela phambili sivikela limingcele.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ngesikhangele ezemidlalo ngamafitshane, imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations isifike kusibanga se-Group of Eight, kumbe amaxuku amabili okuthiwa ngama-brackets, okutsho ukuthi sokusele amaqembu ayithoba minwe mbili kuphela. Nxa sikhangela ke amaqembu azadlala kusasa, siyabona ukubana iCape Verde izadlala leMauritania, kuthi iEgypt yona idlale leDRC, iMorocco izadibana leSouth Africa, kuthi iEquatorial Guinea yona izadlala leGuinea. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamuhla. Ixuku le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla leli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho. Uhulumende ubika ukuba kulabantwana bedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangayi esikolo ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo. Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osifakelwe impahla yonke abayisebenzisayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela igama ngoChris Gande ngesithi asidimaneni njalo ngomvulo ekuseni.